ngasikhangele kathesi kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayelama-reserves aye foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe. Esasithi amabhenki lamabhenki wonke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account, kuma-nostro accounts babelayele i-US dollar. Khathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo. Ngananzelela i-foreign currency esilayo nxa engavelanga kuma-exports, nxa engasavelanga kuremittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ama-reserves of foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yes, isifiso sokuthi sibe laso, yes, kungabe kuyindlela lula kuphuma phakathi kwekudubeka loba ama-challenges wakhangeleleyo, kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization. Ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize, imali yefuel yakhona iyavela nga? Imali yamagetsi enileyo iyavela nga? Imali yokubhadala izisebenzi zama-civil servant iyavela nga? Ngoba laba abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi, njalo la ma-price yethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise locally. Ngoba ama-price la ngokuhlanya ungaze unanzelele even wona lawa ama-price e-US dollar akhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kule nto eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider redollarization. Because kuya kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sesidollarize, sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe. Ikakhulu nxa sikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe pho shoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza, loba mina ngilamandla ebengakwenza, beyibana ngisuse yona ngokwa-US dollar. Ngithi eZimbabwe akula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama price wonke eZimbabwe sebenzisa izindollar lerandi. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa irandi njenge-trade reference ekwi-economy yeZimbabwe, siyareducer ama-pressure amaningi. Ngokwananzela abantu baningi laba abe-China babuya ku-economy yeZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency, ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa ngumuntu wonke. Umuntu engabale i-US dollar uyayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-price at city nge-randi, kuyenza labo even osomabhizinisi babe lenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-R30 nge-$3. Ngoba kuyabe kukhanya ukuthi into leyo goli yi-R30, so lapha angeke ithengiswe nge-R150. Yinto engingazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikwenze lokubana siqhubeke sicabanga ukuthi sidollarize. Ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi, njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009, njalo kunjalo kulula kulama reserves. Wawubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-$100 basic salary kuwonke umuntu flat, ngoba wayezama ukubuildana le capacity.